umkhuhlane lo we COVID usuhlasele indawo yonke kukanti laseGwanda edolobheni lona ngwalo usuhlasele kakhulu banenge abantu esibaziyo asebesuke basichiya ebesi so close kiwo kakhulu ungakhangela izolo bekungazathi ingane kwani ukuthi i COVID 19 ikhona iyaqeda abantu kodwa okwalezi insuku okwamaviki ana la amabili aphelileyo kulanda yena le iviki sikiyo kunabantu abanengi sibili esuke yabathatha eGwanda ukuthi suke sokusethusa abantu kakhulu ukuthi lo mkhuhlane ngempela ukhona njalo futhi uyathatha abantu kuyinto ezwisa ubuhlungu kuyinto elusizi kakhulu osenza abantu bame madlodlongwane bagcine bengasakwazi ukuthi ngempela kuzaphetha ngani lo mkhuhlane ngendlela usihlasela ngayo emajawundeni
emakhaya khona ngapho eGwanda usehla usiya kubo Bait Bridge unjani umumo
lo mkhuhlane usuhlasele yonke indawo kukanti lemakhaya emaphandleni sufikile sesizwile indawo eziningi lapho osuhlasele khona abantu asebetshonile khona ngawo lo mkhuhlane kukanti endaweni eziningi sisehla sisiye endaweni yaseBait Bridge lakho usuhlasele endaweni eziningi kakhulu engithemba sike sezwa umkhokheli omkhulu weprovince weZanu PF uTshweni otshonileyo kuphumile lamaphepheni kuzwakele bekuchaza ukuthi ngulo mkhuhlane kukanti emakhaya futhi ungangena usiye emakhaya baningi abantu asebetshona umkhuhlane lowu suhlasele sibili endaweni eziningi kakhulu aso umkhuhlane osuzwakala emadorobheni kuphela kuthi kukanti emakhaya la usufikile kuyinto elusizi eziswa ubuhlungu kakhulu ikakhulu kuzakhamizi angazani abakakuqedisisi kakahle abasakuthatha nje njengento elula kibo
amajekiseni ayatholakala yini kulezi nsuku bayahlatshwa abantu
amajekiseni atholakala sibili ezibhedlela loba nje akasuka aphele kodwa aphinda phange eze abantu bayazama sibili ukuthi abaningi bazame ukuthi behlatshwa kodwa uhlupho olukhulu kakhulu oyilisiqoqoqela sendaba okudingakala ukuthi abantu ngaba kunanzelela lokhu indlela yokunqabela akumele abantu bayilandele abangayilandeliyo okuqala ungakhangela emavinkilini lapho kuthengwa khona uzathola abantu bebaningi beminyene i-social distancing liyana okukhulunywa ngayo kayikho yebo amamaski bayagqoka sibili kodwa loba nje bayagqoka abanye bathola bayehlisile bayafaka ezilevini kungazani nje sokuyi-decoration okwenza kube yingozi kakhulu kukanti futhi singakhangela ezimoteni ikakhulu ezimoteni uzathola ukuthi abantu bayagcwala emabhasini akusela i-social distance liyana i-social distancing liyana okukhulunywa ngayo uyathola abantu beminyene nje ezimoteni engazani nje kule endulo lapho kwakungelawo lo mkhuhlane i-COVID-19